sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo womhla ka 2 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kwabulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe?
Ezindlela ngithi mina abantu bobulawayo bengakhetha ulutho lwabo. Ungaze ubenzeni bayabavelela. Asimangali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kubulawayo. Bayakwazi ukuthi ungazubambe ubulawayo usuba kumathebeleleni.
Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo lizakuza ngemfanelo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja.
Esikhathini esibonile eminyaka nedlulileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo kanti siyafika lelo leso sibanga. Izo sokuthiwa hayi imali yangona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye amadilisi aphambili.
Ibandla le-MDCT lilungiselela ukuyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumaviki amabili azayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe? Amabandla athi LMDCT, PDP, National People's Party, kunye lezanu PF, aphakathi kodubo lokudonselana amandla kakhulukazi kobulawayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe omnumzana Ambrose Sibindi, othi uzulu wakobulawayo wandise ukubambana lapho esiya kukhetho.
Ngizaqala kancane ngikhulumembali ukuthi ubona amabandla wonke obulawayo ngathi bonke bakhangele khona bani. Abantu bakobulawayo ngedluleni umantu bemadeleleni bale mbali esikhathi iyihistory enhle yokuthi bangakhetha ulutho lwabo babambelelekilo lanxa usubuya njani wabachedisa. Sizakhumbula ngama-early 80s ngesikhathi seGugura Hound sili abantu babe ngokuningi kwakuyizaphu and abantu bebulawa babambela kuzaphu. So kuthe sokuvuma ngo-2000 labana kuvuka i-MDC abantu babambela ku-MDC kwaba lokuxokozela lokuthi uluzwa kwabantu lokubotshwa kwabantu kodwa sanandlela abantu bawabulawa babambe ngezinye indlela ngithi mina abantu bawabulawa bengakhetha ulutho lwabo. Umani bakhe bengakhetha ulutho lwalo. Ungaze ubenzeni bayabambelela. Asimangali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kubulawayo. Bayakwazi ukuthi ungaze ubambe ubulawayo usuba kumathebeleleni. And ngaso kunjalo futhi babe leqiniso ukuthi ungaze kube lokuxokozela lokuthuselwa kwabantu lokuhlukuluzwa lokutshaywa lani. Abantu bakhona abatshintshi bayaqina bebambele khonapho. Kuyikho libona amabandla enje ebhithizela. Njalo singabalekela iqiniso lokuthi ibulawayo njalo isilabantu esabangathi sebekhuluma odlula abantu bonke elizweni. Ngendaba esingathi yilokhu ikubandlulwa abathi i-marginalization. So kulama izicabuqamu zabantu esikhathi ngama-pressure groups amaningi akhuluma ngokuthi abantu babandlululwa laphana laphana. Amakhampani ahlonitshwa yonke into. So ngokwenza njalo isilabantu esingase kulama-activist amaningi. Ngokunjalo amaphathi befuna ukuthi sebethathe i-advantage yokuthi kulama-activist singabamba bona abantu kuzaba lula ingase sinasikhulumeni ngokhetho luka-2018. Abantu senesikubadonsa ngoba bazahamba sebefakaza bengazi bakukhombe leyo phathi ezakhonjwa iyabe isazi ukuthi abantu bazaqoqwa bahambe bayevotela leyo phathi ngobuningi. Yikho engikunanzela ngokuthi kungani ukukhanya kubhithizela kobulawayo.
Kodwa ke kathesi kukhanya abantu bakobulawayo ababambananga ukuthi bafuna into enye. Ungathini wena nxa ukhangele ngeliphi ibandla kakhulukazi elingathola usekelo kobulawayo kumkhetho lomnyakozayo?
Kathesi kunzima ukuthi kodwa ngokubona kwami kukhanya nxa boyika kakhulu sengikhuluma ngala amabandla aphikisayo ayo-opposition. Nxa bengalungisanga izinto zabo kuhle ngikhuluma nge-MDCT, ngikhuluma nge-PDP, nxa bengalungisanga izinto zabo kuhle ukuthi bone emabandleni abo balungisa into babambane. Ngibona kobulawayo mina kungavukela ibandla elingamangalisa abantu elingagcina selihlanganise abantu be-DDD, lahlanganisa abantu be-MDCT, lahlanganisa abantu bezaphu, lahlanganisa abantu abakumjuru. Ngoba kukhanya ngathi abantu bangaba sebefuna ukubambana, bathi bona isikhathi esiside besetshenziswa yihambe siyizwa nxa ugoti bantwini la, bathi sebesetshenzise kakhulu. So labo sebefisa ukuthi bake bazibambela izinto zabo, badinge i-leadership ezazithungamele esigabeni sabo. Engxenye kungenza indaba leyo kubandlulula ukuthiwa i-marginalization yokuvuswa kwamakhampani kubonakale. So ngiwama umbono omncane nxala amabandla omabili aphikisayo engananzelelanga kule nto into engavuka ngokubona kwami bekwenzakala khona pha kuground labesihlezi khona.
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungulayo zombusazwe ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka onalo liza kuza ngemfanelo ngomnyaka ozayo, lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kanhlolanja. Izisebenzi kahulumende zithole iholo lebonus lomnyaka ophelileyo ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Jafet Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Singani siyakhathazeka, kakhulu ngokuthi u-employer esikhathini esiningi umgijimele emaphepheni kungazange kube lesivumelwano. So ama-members ayakukhonona ukuthi lokhu kwenziwa nje kungala kukhulumisana okukahle, okuqondileyo, njalo ku-honest. Sibona ngathi wona employer nje uzenzela izinto azithandayo yena, kodwa-ke thina ema-services siwanika ikakhulu ungakhangela nje izisebenzi zikahulumende yizo ezihambelileyo ukuthi uhulumende ame anika ama-services elizweni. Kodwa indlela izisebenzi ezibanjwa ngayo kayihle, akula sivumelwano, kodwa ikwakuthoyo ke employer ukuthi uzabhadala kumnyaka ozayo. Esikhathini esibonile eminyaka nedluleyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo, kanti sathi siyafika kuleso sibanga sizo sokuthiwa hhayi imali yangkona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye ama-data phambili. So udubo olukhulu nje, kodwa kuyathengisana ukuthi hayi izinto phakathi kwelizwe kazimanga kakuhle ilizwe lamali.
Kodwa njengezisebenzi liyathaba yini ukuthi litsheliwe ukuthi ikhona kunalokhu esike sekuzwa kweminye iminyaka ukuthiwa khona alisozolithola ibonus?
Akukabe lesivumelwano sokuthi kayikho, besivele sisithembile ukuthi izaba khona. Sikhangelela ukuthi uhulumende nxa le ndlela zokuthi ufuna ukuyimisa, ufuna ukuyiquma, kube yinto ekhulunyiswa nayo. Yes, siyajabula ukuthi nje uyakhonfirma ukuthi hhayi sizayithola, ngokuthi ngokubona kwethu ama-civil servants yibo ababambe umkhonomi welizwe. Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela i-bonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku-private sector, because uhulumende yikho lapha abantu abashuwadi ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba, ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo. Nxa bezathola le bonus kutho ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba, amakhampani angazali.
Hello-ke ngumnumzana Jafet Moyo, onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MDCT lithi lilungiselela uyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumavili amabili azayo.
leli bandla eselihlala litshengisela e-United Nations minyaka yonke lithi lizaba litshengisela lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
If you reach out to amaZimbabwean amaningi across party lines, especially manje njengoba sesile alliance lamanye ama opposition parties under EMTC alliance, sesi reach out kubo abaningi ukuthi sibameme ukuthi babe lathi mhlaka 16 September eNew York, and lakhona futhi simema omakhelwana bethu abaseSouth Africa ukuthi labo babambane lathi ngoba uGrace Mugabe siyazi ukuthi laye uyabe khona eNew York, and ngale ndaba yakhe ayenzayo ukutshaya le ntombazana eSouth Africa sibiza simema abafowethu labodadewethu abaseSouth Africa ukubana basijoyine sikhankase sonke ukuze sikwazi ukuqondisa izinto eziphambanisekileyo kakhulu ngelizwe lakithi laseZimbabwe.
Siyabona ukubana ukutshengisela kwenu okomnyaka odluleyo kugcine kuphazanyiswa ngabenhlanganiso eyalapha esekela umongameli Mugabe. Likhangelele ukuthi lo umnyaka ukutshengisela kwenu kuhambe kahle na?
Well, siyazi ukubana umbuso kaMugabe umbuso owodlame njalo futhi owokucindezela, and umbuso ole corruption. Abantu laba abatshengisela besupporta uMugabe, it's mostly out of ignorance and also lokuthi ngabantu abathengwayo, ngoba siyazi ukubana bebenikezwa from i-consulate office yaseZimbabwe, bebenikezwa ama-t-shirt ezimali ukuthi bakhankase, akusikuthi ngabantu abavele bona deep down belothando loRobert Mugabe, njengabantu abazilambeleyo abajoje estradini bethengwa ukuthi bazotshengisela ezifo uMugabe unesupport from abantu balapha e-America.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika eVirginia.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngiselwagwelo enketha village njalo ngixoxa lo sobhuku walesi sigaba umnumzana Matthew Nketa. Ngiyakwamukela uhlelo sobhuku.
Ngiyabonga Ntunga.
Ye, kwenzakalani esigabeni sakho?
Esigabeni sami kulezi nsuku kuhle kakhulu. Mina ngisobhuku mphinde ngikhokhele i-association okuthiwa yilwagwelo Heritage and Development Association. I-association leyi ikhangela konke kusukela kwezamasiko, kwezemfundo, kwezempilo, ikhangela into eziningi ezithinta abantu ku-grassroots, kodwa sibambisana nohulumende ngoba kuwona lumnyaka nje sithethe ukubambisana siyi-association ne-Ministry of Culture district level ukuhosta i-district cultural week ekade isensukamini ibe nhle kakhulu.
Ngeviki ezayo sizwa kuthiwa kukhona okukhona kwezamasiko khona ngapho, kuyabe kusenzakalani?
Ngeviki ezayo besifisa ukuthi mhlaka 7 September emaboleni showgrounds ihlangane i-traditional leadership yonke elwagwelo bosobhuku abalisa izinduna abelapha izinatha lezinipha lenkokheli zamachurchi nengatha zikahulumende u-DA lamapholisa sizibonisana ukuthi next year 2018 ilwagwelo inganikeza i-chance yokuhosta i-national event yezamasiko. So sifuna ukuzobona umhlahlandlela ukuthi i-event enjalo engawohulumende esiphile sizayiphatha njani, ngoba i-district event iphathe kuhle kakhulu. So sifunaukuqalisa kathesi amalungiselelo nokuxoxisana nokuthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi siqalise ukulungisela ukucela izulu abeze abacela ngesintu labo baphume bachaye iganga abacela ngesikristu labo baguqe bathandaze sibonisane ukuthi kuzacelwa njani ngoba ukucela lokhu kule mikhuba yakhona esintwini esikristini lesintwini.
Ngisakhula lapho engikhulele khona kithi leko madlambu zibe zigcwele izangoma zigcwele iwosana ebezisiya komanyangwa ukuyacela izulu lamanje zisakhona kodwa ambona ukuthi zisazinengi njengakudala khona ngapho zikhona na izangoma zikhona na iwosana njengasendulo.
Izangoma zikhona kodwa osekuyinyamalele iwosana. So siye saya koBulawayo sayacela abanye abalolwazi kwezamasiko ukuthi bazosincedisa ukuthi siyisize sizinkokheli zesintu siqalisele ngapho ukulungisisa lokhu ngoba okwakhathesi imitolo ekade ikhangelwa yize iwosana azisekho imitolo ikhona. Sibona kuyizikhonkwane kholokhiyana yikho siyacela ukuthi abalolwazi nokuphatha isintu kulolo hlangothi kusukela kwezamambo kusiya koBulawayo kusehla kusiyenjelele iwagwele iyakhala cela ukuthi abalolwazi babuye mhlaka 7 bazosincedisa ukuthi senze njani njengenkokheli khona siyacebisa abantu abantu bazimisele ukulandela isiko kodwa siswele bona bokusincedisa ukusija njengenkokheli.
Kahle kahle umahluko phakathi kwehosana lesangoma kuyini?
Ihosana ikudepartment yokucela izulu, isangoma kulapho kuyiwa khona emhlahle usiyachaya amathambo.
Isangoma ngezinye indlela yenza umsebenzi ofana lowenyanga.
Ngawusuke kusangomeni usuthwasa usiba yinyanga.
Iwosana zona ziphele kanjani enkabazwe isobhuku? Kona ubufundelwa njani ubuhosana?
Ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi ngayo umuntu eza kuphunywa lidlozi kule dlozi lobuhosana kule dlozi elokwelapha elokuba yinyanga kodwa-ke kuphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo. Nxa kuyikuthi abantu imvelo bayayilandela imvelo yezulu iyahlonipha kakhulu. Nxa abantu bengasahloniphi imvelo yezulu iyababalekela ngoba indawo eqakathekileyo ecela ukuphila kwabantu.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo sobhuku weNketa Village elowagwelo umnumzana Matthew Nketa. Lalelani isandla lesibili lalingxoxo ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula izamasiko njalo engusiwalu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele kuyona le inyanga. Kala ngiyakwamukela kuhle.
Hayi ngiyabonga.
Ye mama sikulodaba lwenkosi lapha inyanga isifikile lapha okuthiwa kwena uzagcotshwa umnumzana Raphael Khumalo. Lingathini lina ngalokhu njengoba sesizwe sokuthiwa kwena ikhona enye inkosi ekhethwe?
Raphael Khumalo nguye esingaye sibili silungiselela khona umkhosi mhlaka 12 yikho lokho. Leyo nkosi abayitshoyo hayi balungile lawo bayikhethe kodwa-ke inkosi yelizwe esiyikhangeleyo nguRaphael ngoba leyo abayitshoyo kunye nemagwegwe kayikwazi khona izalethwa lamhla iqalisa ukuvezwa ebantwini iqalisa ukufundiswa ngomthwakazi ayisikho esikumeleleyo lokho.
Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi bathi inkosi ayisuyo Raphael Khumalo yiyona le abakhethileyo? Liyakuzwisisa yini ukuthi bakhethe njani?
Hayi asuzwisisi ukuthi bakhethe njani ngoba yena uRaphael ngokahlangabeza uhlangabeza engumfowabo kaLobhengula ewabulawa ngoLobhengula belo embulaleni labo lobukhozi ukuthi uzambangisa. Yikho kutsho ukuthi lo othutshayo kwakufanele ukuthi alubana babe kubona ukuthi uzaba yinkosi ngani bamlethe ebantwini iminyaka yonke le edlulayo wazahlala labantu wabhoda lo mthwakazi wonke bambona ukuthi awunasi inkosi. Pho esibona bekwenza bona imigubho ngamnyaka ngamnyaka. Kulokho kwasukela namhlanje sebethutsha sebesithi bayifaka inkosi mhla ka 9 njengoba uRafael simfaka mhla ka 12. Awusoye kusebenze lokho. Esikukhangeleyo okhangelwe ngumthwakazi ngokamhla ka 12 kaRafael. Kanti ke naye khona lokho nxa bemfaka ukuthi hayi bafaka uKhumalo kulungile la uyabe ngukhumalo kaRafael ngoba uyabe lidlwezi labo lonke. Nxa befaka umuntu ukuthi hayi lo nguye ozaba yinkezo yamakhumalo kadeni uRafael uzasala ngaphi luyabe ibamba yona leyo nkezo ebabambela bonke hatshi ukuthi abe yinkosi. Inkosi esiyikhangeleyo nguyuRafael.
Manje ngemva kokugcotshwa kwakhe mhla ka 12 likhangelele ukuthi isizwe sikamthokazi sizavuselelwa njani.
Isizwe sikamthokazi sesizakwazi ukuthi silemkhosi. Lawo malungiselelo asoza abe yilokhuza sithi thina yifasi trade ngendlela abangakhangela ngayo. Kula malungiselelo umthokazi uzahlala phansi alungise zonke izinto eziyimfanelo ukuthi angaphatha njani abantu okwenzeka ukuthi kube ngumbuso opheleleyo ongasoze ube ngumbuso oyangisayo.
Manje liyavumelana lakho yini ukuthi nxa inkosi isikhona kumele ingene kwezombusazwe?
Hayi, inkosi kayingeni kwezombusazwe ngoba okwakhe kingdom yakhe. Bonabo ababusayo abakhe yibo abangaba khona kumbe ufake uprime minister kumbe ufake upresident. Kodwa yena uyabe ngaphezu kwabo bonke, uyabe ngaphezu kwenkosi ngunkulunkulu ophezulu cha.
Manje libona uhulumende ezamukela yini khona lokho?
Uhulumende lanxa engayemukelanga kodwa uzakwazi ukuthi amaNdebele ase-educatile inkosi yabo isikhona sebeyifakile. Lokho kuyabe kungokwakhe ayabe ezenzela khona ngendlela yakhe laye. Kodwa kwinkosi amaNdebele bayasebelaye ukuthi hayi ubaba sesilaye umthunzi sesilawo kathesi sizimvu zolahleko.
Hayi, kuyezwakala lingavalelisa uZulu.
Hayi, Zulu ngiyalivalelisa, ngiyabonga indlela kazigcwale zonke abantu besiya khona ukuyagcoba inkosi ngoba inkosi uqobo lwayo siyofanika lo ayisiyo yomgubho.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana David Mphaphinyana Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko njalo engusiwalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSawima egxile kwele South Africa, unkosikazi Joyce Dube osichathisela ngenhlelo zokuthuthukisa impilo yabatsha abaziqhuba eZimbabwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Inhlanganiso yakho ibidingela amantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini. Lokho iqhubekela phambili ngalomsebenzi kumbe sokukhona okunye?
Yebo, lokho siqhubekela phambili ngalomsebenzi and umsebenzi uyakhula. Lokho sisipha abantwana ama-sanitary pads njalo amankazana lokho esanda esiba maningi. Uhlelo lukhula nje, sesihambisa abanye esikolo. Last year bakhona babhadalelwe i-fees bathengelwa ama-uniform. This year tusalinde ama-donors ethu ukuthi ayebhadala esikolo. Njalo i-group isikhulile ngoba i-community yacela ukuthi kube labafana. Sesilabafana ku-group yethu. Nakho siyathanda ukuthi sibafundise ukuziphatha, ukuzigcina, ayisikho nje ukudistributa kuphela. Ikukhuluma nabo one to one, siqondane nabo, sibafundisa. Abafana laba ayisibo bafana abancane, nabafana sebekhulile, abanye sebebuya eBotswana, abanye sebezamile imisebenzi behluleka. Ngizolungelo Sibanda, Thulani Ncube, u-Anthony lo Thobani ngabantwana asebeke bayazama le msebenzi, babuyele basesikoleni ebhentini bazimisele.
Kulula yini ukuthi bebuyele esikolo sebekhulile?
Kunzima ngoba la matitsha lawo acina engani abakuzwisisi ngoba sebekhulile, abanye phela bakhulile ukhumbula ukuthi bangangabotitsha. Kuba nzima besaqalisa kodwa-ke bazimisela. Ngiyakhumbula uThulani wayele grade elitshaye emhlane, but ngekuthi isikolo besesifuna waligunda, engafisi lokugunda i-grade lakhe, but ngoba wayefuna isikolo. Abantwana laba bazimisele kakhulu, njalo u-headmaster wabo baphethe kuhle, uyaba-accommodate, abatshele njengabantu asebekhulile ukuthi uyabona lokhu kurongo kanje 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 kanje. So labo baba ngabantwana, ngikhuluma kunje ukuba late esikolo vele abafundi, ngangcono basuke ekhaya ngo-5 because they walk a long distance.
Manje besuka lapha bazabuya,
besuka lapha sisazama njengamanje bengilokhu engigijima ngoba ukuthi bakede ngoba babuyele ku-form 3 not ku-form 4. Baku-form 3 next year ngu-form 4. After form 4 kuyini esizakwenzela khona laba bantwana, ngoba soze sibabuyisele esikolo baphinde bahlale phansi. Sengikhulumile lama-organizations amaningi apho ukuthi bangasincedisa kanjani. Ngikhulumile le-Global Kingdom eyalapha e-South Africa, e-international, ukuthi ngilabantwana abanje bandawonye lamantombazana singabenzelani. Ngakho bazimisele balungiselele ukuyafika ekhaya ukuthi baye babona laba bantwana lesikolweni sabo labotitsha babo.
Zinhlelo abazaziqhuba bengaqeda isikolo kumbe babe besenze eceleni ngapho befunda?
Njengoba kungelabantu abababhadalela i-fees abaqondane labo, besicela kumadona sicela kulalapho, kufanele benze ama-projects, income generating projects, ngoba vele ngabantu asebebakhulu olungelo labo-Thulani. Sekufanele ukuthi babone ukuthi bayazimela, babe le-responsibility yokuthi i-timetable yabo bayisebenza nini, nama-projects abo bawasebenza nini. Sizacela labazali ukuthi babancedise, labo-teacher babo bayabancedisa kakhulu abantwana laba. Sebele-team yesoka, bayahamba indawo zonke.
Lisebenza kuziphi izigaba zelizwe?
Besiseseku-Ward 4 eMzingwane ngaphansi kukakhansila uMoyo. Asikaqhubekeli phambili ngendaba zokuthi ama-resources, sikhuluma kunje abantwana bakabhadali, kambe uthi ungafuna futhi kwenye indawo ungakakhona. Yikho ngikhulume labe-global ukuthi into lingabi nge-MBC ngelo-Ward 4 lensezi kuphela, isigcwale yonke indawo.
Leyo bekuyingxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSawima, unkosikazi Joyce Dube esixoxe naye eseJohannesburg kwele-South Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Makamafikizolo isigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo liza kuza ngemfanelo na. Silugcibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.